Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali chona njani izulukandaba holamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlazi ku 16 Mphalakazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyakwazi ukuthi ku Twitter bela kunye abane ama social media kulombono oqinileyo kakhulu ukuthi siphume. Kodwa ke kwesinye isikhathi kuhle lokuzwa nalabo abangekho ku Twitter.
Umkhokheli webandla lesi umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukukhokhela umhlangano we-rally eChitungwiza kusasa lapho azayithulela uZulu okwenzakala kubandla laselizweni.
Esikubona kubandla le-TCC ngabe imvama kumbe injayelo yindlela nje into ezijala ukuhamba ngayo ku-opposition ukuthi kugcine kungezwanwana, kugcine kungathenjwana, kugcine kugwenxwana, kugcine kuxatshanwa, kusehlukwana kungathi sokusiya khonapho.
Lo mhlangano wenziwa abanye sebelahla ithemba lobukhokheli bukamnumzana Chamisa.
Umhlangano esilawo kuthiwa yimkhombandlela rally, the way forward rally. Abantu bakamthwakazi sebekhathele ngendaba zamavotes, abantu bakamthwakazi sebekhathele nge-administration ye-ZANU-PF.
Icele lebandla le-MRP elikhokhelwa ngabagcina isihlalo ababili abathi uThembisani Mpofu loMudenda Chilumbo lithi liza kuba lomhlangano we-rally ngomgqibelo ozayo e-Stanley Square kobulawayo likhuluma ngodaba lokungasathembeki kokhetho. Owayengumongameli weleSouth Africa umnumzana Jacob Zuma uthi kasoze agqugquzele uZulu ukuthi avotele ibandla le-ANC kukhetho lomnyaka ozayo esithi leli bandla selisuke kunjongo yomdabu walo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla lesi umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukukhokhela umhlangano we-rally eChitungwiza kusasa lapho azethulela uZulu okwenzakala kubandla laselizweni jikelele. Lomhlangano wenziwa ngesikhathi kulokukhonona kwenye inkokheli yebandla ethi uChamisa nguntando kayiphikiswa osebulele ibandla. Siqoxele sikhulumeli sebandla umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba.
Chamisa liyakwazi ke ukuthi lapho kubizwa khona umhlangano ka-Advocate Nelson Chamisa abantu bayaphuma ngokuningi babo. Ngingafika ke khona ngale esigodlweni seChitungwiza nje ngifuna ukuzwisisa ukuthi imudu yabantu iminjani. Abantu bathi bazahamba ngezinyawo iloba kukhatshana bayifika ke bayekuzwa imeseji ke eka-President Advocate Nelson Chamisa mayelana lokuthi ilizwe lethu siya ngaphi, sizahamba njani, ama-problems nenhlupho esihlangana lazo zizalungisiswa njani.
Manje amapholisa aliwazisile njalo athini?
Amapholisa azisiwe ngumhlangano lowo bawuvumela umhlangano uye phambili basinika la ingincwadi eyobufakazi bokuthi hayi umhlangano uvunyelwe emthethweni ukuthi umongameli Advocate Nelson Chamisa ke akhulume lezizalwane zeHarare leChitungwiza ekufasa emhlanganweni omkhulu eChikomo Stadium eChitungwiza.
Enye inkokheli ebalisa omnumzana Welshman Ncube labo tentayibiti bayabe bekhona yini?
Bonke abakhokheli bethu bemhlangano we-TCC banxusiwe kulomhlangano njalo ngumhlangano ovulekileyo esingathi ngesikhiwa yi-public meeting. Wonke ozizwa efuna ukuba kulomhlangano ukhululekile ukuthi abe khona. Ozizwa njalo engakhululekanga ukuthi abe khona hayi kabanjwa ngamandla. Umhlangano wabantu abantu bayaphambili ngomhlangano wabo, ofunayo ukuhamba uzahamba labaningi esingathi yi-majority, ofuna ukusala uzasala.
Ye manje ungasitshela ukuthi umhlangano lo kuza khulunywa yini esike sezwa ukuthi inkokheli ifuna ukuzwa ebantwini ukuthi kuthathwe inyathelo bani kudaba lokuthi amalunga edale lephalamende asuke edale.
Indaba yokuthi kuthatha impono yabantu luyaphambili. Remember mne wethu ukuthi lapha sikhuluma ngelizwe lonke, sikhuluma ngeHarare yodwa. Bakhona abakhokheli abathunyiweyo amaside wonke angufoya emhlaba welizwe leZimbabwe abakhulumisana labantu besizwa impono yabantu endaweni ezishiyeneyo elizweni lonke jikelele. Abazaphenduka ke bereporter back ukuthi abantu batheni ngendaba le. Ngiyakwazi ukuthi kuTwitter belakunye amanye ama-social media kulo mbono oqhingileyo kakhulu ukuthi siphume. Kodwa ke kwesinye isikhathi kuhle lokuzwa nalabo abangekho kuTwitter abanganelisiliyo ke ukuthenga idatha babe kuTwitter. Imbono yabo labo iqakathekile. Le abanye abangebe bengekho kuma-platforms lawa sibambanise ndawonye sisihluze ukuthi impumelelo yokuthi abantu beZimbabwe kanye kanye bafunani sibe yazi.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC. Kusenjalo enye inkokheli yaleli bandla ebalisa umnumzana Walshman Ncube isiphume egcekeni yaveza ukuba umnumzana Nelson Chamisa nguye obangela ukungamanyani kwebandla. Eloba enkundleni yokuxhumana e-X, uNcube uthe sonke lesi sikhathi ubengakhulumi ngoba esesaba ukuthethiswa ngabalandeli bakaChamisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Methuseli Moyo.
Esikubona kubandla le-TPC ngathi imvama kumbe injayelo yindlela nje into ezijala ukuhamba ngayo ku-opposition ukuthi kugcine kungezwanwana, kugcine kungathenjwana, kugcine kugwenxwana, kugcine kucatshanwa, kusehlukwana, kungathi sokusiya khonapho. Khonokho nje ukuthi umongameli kaza kayenza umhlangano kusukela zonke lezi zinto zenzakala. Ukuthi abakaze behlangane njengobukhokheli bebandla kuyatshengisa nje ukuthi kukhona ukungahambi kuhle. Dadi likhokhelana njani lingahlangani likhulume. Kusasa nje njengoba esithi umongameli walelo bandla uChamisa kuzawona umhlangano kuningi esingakukhangelela. Kusiya ngokuthi yena ufuna kuhambe njani. Nxa efuna kube lokuthula uzakhuluma ivangeli lokuthula, kodwa nxa velela esengenwe umoya wona lo ojala ungena i-opposition wengxabano uzakhuluma ingxabano ukuthi lizongabangela ukuthi ibandla lidabuke phakathi. Sokufunakala ke ukuthi yena inkokheli atshengisa i-leadership abambane labanye bakhe abakhokhelayo. Ngibona uhlupho ukuthi ufuna ukukhokhela yedwa, kuzamhlupha ukukhokhela yedwa.
Siyabona ubana umnumzana Walshman Ncube obeke waba ngomunye wabasekeli bebandla le-CCC usephume egcekeni wakhomba umunwe uChamisa esithi nguye obangela ukungazwani ebandleni. Ukubona njani wena lokho?
Ubethule kwesikhathi eside uProfessor Walshman Ncube, kodwa lobethule bekuzobala ukuthi kukhona okwenzakalayo ngaye labanye abakhokheli be-TPC, ngoba kuvele kusukela kukhampenini bezibona uChamisa ehamba yedwa labanye nje e-adresa amarali. Kucatshana zonke lezi nxushunxushu zabochabangu bebethule. Khathesi sezowabhubuka wakhuluma and uyatsho nje usitsho ukuthi uhlupho luvela endleleni kumbe singathi indlela uChamisa abeka ngayo izinto kumbe akhokhela ngayo iphathi. Into azikhulumayo uProfessor Ncube kwabathanda iqinisa ziliqinisa. Yikho kuluhlupho khona phana ku-TPC. Iphathi liyana yasuka ku-MDC Alliance, aziyo phathi entsha. Basuka bele zikhundla zabo kumbe besazana bevele benjalo, bathi sebe ku-TPC uChamisa wabajikela wathi yena nguye yedwa upresident kumbe i-champion in chief njengokuzibiza kwakhe. Laba abanye ngabantukazana, akusoze kwafa kwaba kuhle khonokho kwabanye abantu. Yikho ke sesibona uProfessor Ncube esephumela egcekeni esekubeka ukuthi hayi kumi kanje, kumi kanje. So ke ngokunjalo kuyabe kutshengisa ukuthi abathayeli bendizamtshina basezwane, kutsho ukuthi ke kukabili bengadingana bakulungisise kumbe bayaxabana besiya phambili. Nxa bexabana besiya phambili kutsho ukuthi ibandla lizadabukana phakathi.
Lo ke ngumnumzana Methuseli Moyo ocubungula izombusazo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Icele lebandla le Mthwakazi Republic Party elikhokhelwa ngabagcinisihlalo wababili abathi uMnumzana Thembisani Mpofu loMnumzana Mdenda Chilumbo lithi liza kuba lomhlangano we-rally ngomgqibelo ozayo eStanley Square koBulawayo likhuluma ngodaba lokungasathembi ukhetho. Leli cele lathi selixotshe umkhokheli webandla uMnumzana Mqondisi Moyo lenye inkokheli kodwa uMoyo labanye bakhe bathi labo asebezithi bakhokhela ibandla yibo asebexotshiwe. Sixoxe loMnumzana Chilumbo ukuze sizwe okuningi ngomhlangano wabo.
Bonga ababa Chris Gande Twalumba Twalumba kaphathi lonke balaleli siyalibonga kakhulu kwamujuzi amonke muzisi zisiyenesiyene ziyabathonga baba Chris Gande umhlangano esilawo kuthiwa yimkhomba ndlela rally the way forward rally abantu bakomthwakazi sebekhathele ngendaba zamavoti abantu bakamthwakazi sebekhathele ngeadministration ezanu PF sebengene emavotini abayibona impumela elokwenza ngento esiyibiza ukuthi transformation ngesikhiwa. So thina ezimthwakazi Republic Party under the leadership of National Interim Committee ekhokhelwa yimi uMdenda Chilumbo lobaba uMfulongatshi Mpofu uMbuthembisani Mpofu sesikubonile ukuthi kufunakala into ezanika abantu bakomthwakazi ithemba njengoba sebekhathele endabeni zamavoti sebekhathele ngendaba zabo triple C ezamadlwane abantu bevote kusasa kuvuka kungani kuyalwiwa sokuyiproject abantu bayasithela ukuthi we are now tired about that. So our agenda number one is to make it a point that we are going to stress and put records straight ukuthi umnanga kwalezana uBF aso bantu abarespecta intetwa yielection kumbe impumela yeelection ngoba iZimbabwe is under what we call electoral authoritarianism. So ukuya kuma election is just a wastage of time, wastage of resources that is keeping other people onto power when they do not have the legitimacy. So imkhomba ndlela rally yethu ngeyokuthi sibumbe ibandla leMRP libe strong babe kwazi abantu bemathebelele ukuthi yilo kuphela ibandla elizabakhipha eGipita libasa eCanaan. Siza unpacka iway forward umkhomba ndlela rally yikho esizakhuluma khona ukuthi i-self-determination ithathwa njani. I-self-determination labantu abeZimbabwe abalwela idemocracy kuchiyene ngoba umuntu olwela idemocracy umuntu o-independent thina asikakhululeki. So our main agenda ukuthi abantu bakithi babekwazi ukuthi hayi ukuvota lokho okweZimbabwe lifana labantu abalwela amalungelo thina we are fighting for independence. So umkhomba ndlela nguye ngole yonke into eyokwenza ukuthi abantu bemathebelezini ukuthi bekhululeke ihuyini okufunakalayo. Ngiyabonga.
Selicelile na imvumo emapholiseni njalo bathini?
Kusenjalo baba Chris Gand, sesiphile emapholiseni. Emapholiseni sile almost 3 weeks siphile yirali esemthethweni, yirali eyazakalayo lengatsha zikahulumende zonke ezokwenza ngokuvikela uDlamini. Yirali yaziwa ngamaCIO, yirali yaziwa ngamapolisa, yirali yaziwa layo ubaba lo wanotwa ngemasori mnanga kuyayazi. So isemthethweni siyabe sise Stanley Square but phakathi kwe-holing yikho lapho esiyabe sikhona mhla ka 21 December from 9 o'clock up to 5 o'clock. Ngiyabo.
Lathi siyabonga Mnumzana Mdenda Chilumbo ongomunye wabagcinisihlalo becele le-MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhinga. Wayengumongameli wele South Africa uMnumzana Jacob Zuma uthi kasoze aqhuqhuzele uZulu ukuthi avotele ibandla le-ANC kukhetho lomnyaka ozayo esithi leli bandla selisuke kunjongo yomdabu walo. UZuma wazise lokhu lamuhla esithi yena labanye bakhe bazavotela ibandla elitsha elithiwa umkhonto wesizwe. Leli kulibandla elabunjwa ngabantu abaqeqebuka kubandla elibusayo ele-ANC.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Langlela mshweshwe
Langlela nampa wafuwe mbula
Langlela ntwandwe
Langlela
Langlela ntwandwe Langlela mshweshwe
Langlela
Ukuze maphandleni buyaqhubeka ubusela bezifuyo ezansi emandebeleni lapho amasela esentshontshale inkomo ezihlaselwe indlala ezibhoda zidinga amadlelo uAlbert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Abogatsha lwezokulima lweAgritech ezansi emandebeleni bathi sekufe inkomo ezedlula inkulungwane ezine 4113 esabelweni sezansi emandebeleni kude nyakatho yalesi sigaba kubikwa sekufe indlovu ezilikhulu ngenxa yendlala. Umnumzana Colin Ngwenya isakhamuzi seMatobo. UNgwenya uthi lanxa izulu seliqalile ukuna akusoze kwanceda izifuyo ikakhulu inkomo kwisigatshana esizayo.
Izulu leli elithe farafara alikafaki ithemba elitheni ebantwini ukuthi kumbe sesingathi thina hayi selinile sithole nzima izifuyo asikafiki esimeni sokuthi sithi izifuyo sezisindile. Izifuyo zisebunzimeni ziyafa. Indlala ekhona asiyondlala encane ziyakufa izifuyo ziswele amanzi ziswele amadlelo.
Ngalokho uthi inkomo sezisabalala indawo yonke zidinga ukudla okudala ukuthi zitshontshwe.
Leli zulu elithe farafara ngala malanga adlulileyo kwezinye indawo lingani lingafefezi belidala umonakalo omkhulu ngoba lapho eliyabe lifefeze khona kuyabe kungathi kuyahluma izifuyo-ke seziyohamba ziphembela lolo hlumo zihambe zigcwale iganga lonke kuthi khonokho okusilileyo kuze kusilahlekela singasakutholi ngoba-ke lawo amasela ebesethola-ke intshungutshu yokuthi abekwazi ukuthi izifuyo ezibuya lapha isizo zakwendaweni esiduze zibe sebezitshontsha. Konke lokho kudalwa isimo sendlala isimo somkhathi esingamanga kuhle.
Lamazwi asekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oemawane eGwanda South othi izifuyo zinyamalala ngobuningi ngalesi sikhathi sendlala.
Izifuyo ziyatshontshwa ngapha ziyafa, kula nto enhle kakhulu. Abantu baluze kakhulu ngoba abafuyi lo nyaka hayi basele hayi bebamba izandla. Ukufa zilamanzi okunatha ziyahamba zisiya kachana ziyatshontshwa zingathi ziyahamba-hamba zidinga ukudla batshontsha tshontsha futhi ezinyathola zihlinziwe sokuphezu kwamandla abantu lokhu.
Umnumzana Victor Spanda owenhlanganiso evikelwa ukutshontshwa kwezifuyo eGwanda Anti-Stock Theft Association ude kubunjwa kwale nhlanganiso sowehlise inani lenkomo ezitshontshwayo.
Hayi amasela lokhu eqhubeka ekhona. Into esiyenzakala kathesi ukuthi sekulalabo abagamulayo bethole sekuyisithebo kodwa singeza ke sithi ubusela sebuphelile akusafani leliyani ndlela ukuthi babehamba beziqhuba nje amarola ayehlala egcwele kodwa ngathi kwehlile sekukhonanyana khonoku nje lalabo abatshontsha izimbuzi.
Umnumzana Cuthbert Mkhwebu oematobo olilunga lehawu lezifuyo uthi izifuyo zibhekane lendlala embi.
Iproblem esesilayo yi-drought izifuyo ziyasokola kakhulu amanzi ukudla kuyashota kakhulu ezifuyweni yiyo i-challenge esinayo ukuthi ma singathola mpela usizo lwamadamu ukuthi amadamu avuselelwe agujwe kube le ndlela eyokuthi izifuyo zithole amanzi. Amadonki imbuzi inkomo kuyasokola kakhulu.
Ngalesi sikhathi sendlala izifuyo kanye lenyamazana zendle zivame ukuhamba imango emide zidinga amadlelo kanye lamanzi. UZulu ukhuthazwa ukuba athengele izifuyo isikuba ukuze zisile endlaleni engezelelwe yikutshisa kwelanga. Sakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sixoxa nomnumzana Jethro Mpofu ingcwethi ehlaziya ezombusazwe. Sihlaziya ke udaba lomfanekiso wokuhaya obutshengisa imfanekiso wenkosi uLobhengula elekhanda likamnumzana Sengezo Chabangu.
Ngiyabingelela mnumzana, ngibingelele nabalaleli behlangene nathi sonke namhlanje. Ye ubonakele umfanekiso kamnumzana uSengezo Shabangu osuhlanganiswe lesithombo lomfanekiso ka wengonyama inkosi uLobhengula, inkosi yakwaMthakazi, inkosi yesizwe samaNdebele. Umfanekiso lo ukhandwe ilabo bantu abanesifiso sokuqhubekelisa phambili umbono wokuthi inkosi uNobhengula yathengisa ilizwe ebalungwini ngoshukela, umbono oyinhlamba futhi ongamanga, ngoba kwenzekanga lokho uLobhengula akazange athengise isizwe nalo ilizwe ngoshukela. Kusenjalo ukuhlanganisa uShabangu noLobhengula kuyinketha beshabi, ngobana sokusenza ukuthi kubonakale ngani akuna muntu wesintwini wesindebeleni wakwaMthwakazi ovunyelwayo ukwenza upolitiki lokupolitika ezweni laseZimbabwe. Umfanekiso lo yawodwa uyinhlamba, uthuka uLobhengula inkosi yabantu, uthuke yena uShabangu eyipolitician njengamanye amapolitician elizweni, uthuke nalabo bantu abangavumelana noShabangu, abangavumelana noLobhengula. Labo bantu bengaba semathebeleleni, bengaba semashonaland, bengaba sebukhalangeni, bengaba kuphi, kodwa ngumfanekiso wothuko, umfanekiso wenhlamba. Kodwa ke indlela omuhle ngawo lowo mfanekiso yikuthi uyabonisa ukuthi politics yakuleli yalizwe, umbangazwe wakuleli yalizwe awukakhululeki kunketha bantu, kunketha banye, kunketha impikiswano. Ungavele nje uphakame njengomnumzana uShabangu ube nesibindi, wenze okwenzayo, wenza ipolitiki njengoba uyipolitician, sebeyakuthuka. Kodwa ke baningi abanye abaphakemeyo benza abakwenzayo, bahlanganisa abakuhlanganisayo, bamela abakumelayo, abazange bathukwa ngendlela inkosi uLobhengula esithukwa ngayo, ngendlela njalo umnumzana uShabangu asethukwa ngayo. Ngakho konke konkana kuyisibonakaliso sokuthi upolitiki waleli lizwe laseZimbabwe uphuhluluke kangakanani, ubole kangakanani, umncane kangakanani, wehluleka kangakanani. Umfanekiso lwana kahle kahle wona ube yinhlamba, ube luthuko, njalo ube yisibonakaliso sokuthi asikaqali phansi ukulungisa umbangazwe lombangambuso waleli yazwe.
Kodwa bakhona abathi imfanekiso enje ngekuzilibazisa nje okwenziza ukubana abantu bengawuthathi ngendlela yokuthuka, kodwa bakuthathe njengendlela nje yokuzilibazisa. Ukubona njani?
Awu yebo mnumzana, bakhona abanye abathi bona ama-cartoon, imfanekiso, amahlaya nokunye indlela yokuzilibazisa, ukuthi kube lohlaya, kube nohleko, kube kuhle kube njeya. Kodwa ke engakusho mnumzana ukuthi akudlalwa ngegeja kuziliwe, njalo akunamuntu okwahlekisa ngobukhosi, akulamuntu okwahlekisa ngombuso, akulamuntu okwahlekisa ngempilo zabantu. Ma uhlekisa ngenkosi Bengula, uhlekise ngobukhokheli babantu, uhlekise ngamapolitician, uhlekise ngakho konke kulungile, ngamahlaya, ngamakhathuni, lokho abathi isathaya, abathi isakazim, abathi ihuma ngesilungu. Kodwa ke inhlekiso leyo lamahlaya lawo angahambelana lengozi nokufa kwabantu. Bangaki abantu ababuleweyo ngegugu rawundi ngokuthi bangamthwakazi? Baningi. Bangaki abaswele amathuba ngokuthi ngumthwakazi? Baningi. Bangaki abafiphezelwe impilo zabo ngokuthi yibo labo? Baningi. Ngakho ezweni elinjalo ihlaya lakhona liyabe lisukela phambuka laya eceleni. Ngingakuthatha ngikusemhlabeni jikelele. Kwenzekeni nxa abanye sebethetha amakhathuni ngoMohammed, bahlekisa ngoProphet Mohammed, bahlekisa ngoProphet bani bani, kufa abantu, kuyaliwa. Ngakho zikhona izinto okungahlekiswa ngazo, zikhona into okungadlalwa ngazo. Osomahlaya kumele babe kwazi ukuthi akhona amabanga, ikhona imingcele, njalo zikhona izinto okungahlayazwa ngazo ngaphandle kwengozi. Ngakho lokhani ukuhlanganisa isithombe sikamnumzana uSengezo Shabangu nesithombe sikamzilikazi kuyimpi kwabanye abantu. Ngakho lo somahlaya nxa engusomahlaya ukutsho ukuthi wehlulekile ukuhlayaza, ngoba udlale ngegeja kuziliwe.
Hello ke ngumnomsana Jethro Mpofu ohlaziya izombusazo ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba sidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye. Okungathesi ke ngesikhangele ezokuzilibazisa kuhlelo lwethu abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba ele MTM Ngwenya Family Brothers lona eselethule idlalade elitsha. Na ngumkhokheli waleli qembu eqoqa lo ntungameli inkomo we Studio 7.
Kama ngibekuthemba ngwenye ngokuzalwa ngizalelwe enkaya kodwa ngikhulele Plumtree esigabeni sasemagumbi. Ngizalelwe enkaya eForesta ngakhulele Plumtree esigabeni sasemagumbi lapho ngikhule khona ngihlushwayo isalukazi engisithanda kakhulu umamna Shoni ongena odlala endlini enkulu kakhulu empilweni yami kuze kufikela engikhona namhlanje. Ngiyambonga njalo sozohlala njalo ngimbonga uNkulunkulu azamthatha ngaleso sikhathi azomthatha ngaso kodwa bengisafisa ukuthi angigcinele yena la khona. Mina ngingumholi MTM Ngwenya Family Brothers. Sizolethulela idlaladi lethu elisha elinesihloko esithi sona bengizobuya. Ledlaladi bengahambi ngedwa benhlangene neqembu leNdamuleni Kings kanye neMalunga Brothers kuliqembu eliphuma under i-MTM Ngwenya Family Brothers. I-MTM Ngwenya Family Brothers isungulwe ngo-2014. Namhlanje sizolethulela nje idlaladi lethu lesi-7.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangabe bethanda ukuxhumana nathi abafuna ukuthenga ingoma zethu noma befuna ukusibhuka noma ninemcimbi niyakhona ukusibhuka nesibizi siyeza sizonijabulisa akusinkinga le. Ningaxhumana nathi kulezi namba 073 9400 617 ngokuhlala siseSouth Africa eJohannesburg.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Eqinisweni ngizothanda ukubonga kakhulu kubo bonke abalandeli abathe baseseka basisapota ngesikhathi sisukela siqala kuze kwena namhlanje bangazange belahle ithemba kithi abalokhu bethembele kithi besisapota njalo ngithi siqhubeke lisisapota njalo ukuze nathi siqhubeke silijabulisa ngendlela enhle kakhulu. Ngibagqugquzela ukuthi bengathengi ama-fake CDs. Ma ngabe lifuna ama-CDs noma ama-USBs ngcono lixhumane nathi sina suka lapha nasilimazeke kakhulu ayikho into esiyitholayo njalo suka futhi singasenawo amandla okuthi sibuyele lezela ezinye ingoma lijabule. Ngakho ngiyabonga kakhulu bantu bakithi bonke abathe basisapota ngokweqiniso. Sengithi nalabo abathe bathenga ama-R10 ngithi sengathi lingabubona ububi wokuthi lithenge ama-R10 litshintshe nani nize nizolithenga ama-original. Siyabonga abalandeli bakithi.
Siyabonga ntungameli hobesi phake uhlelo amaculi bethu singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukuba lomhlangano we-rally etshitungwiza kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.